Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 29 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 avela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthulincube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lezenotho namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abafika phose inkulungwane ezimbili 1856 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amathathu 3340. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 103,567. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,135. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amabili 18,466. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi esilengxenye 1,562,285. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 713,131. Kusenjalo uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 athengwe kwele China namuhla. Izolo kufike amanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi nxa kubalwa lalawa afika namuhla ilizwe selithole amajekiseni ayizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million. Uthi njalo kulamanye asebhatalelwe ayizigidi ezinhlanu 5 million akhangelelwe ukufika elizweni phakathi kwenyanga ezayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Masiqathaniso kwenziwa nguhulumende weZimbabwe lamanye amazwe esingcelane lawo ngasikhayela umkhuhlane weCOVID-19, siyakunanzelela ukuthi ilizwe liyazama ngawo wonke amandla ukuthi lithwele abantu imithi yokuhlaba ukuze bavikeleke kumkhuhlane weCOVID-19. Ngokunjalo ke simtshayela uhlombe uhulumende ngoba inani lemithi esithe yangena eZimbabwe Zimbabwe yatshengisa ukubana iZimbabwe uhulumende weZimbabwe uzimisela ukubana vikela abantu kulo umkhuhlane wobhubhane weCOVID-19 uzananzela ukuthi nxa kuyikuthi sesibalisa ukuthi sokuzangena 11 million imithi kusho ukuthi khona kana abantu abazahlatshwa phose sebezafika i-5.5 million nxa sikhanya ukuthi umuntu uzahlaba udose 1 lodose 2 yinto enhle eyenziwa ngohulumende njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi basukume bayehlaba ukuze bavikeleke kulo mkhuhlane weCOVID-19.
Uhulumende uthi kulamanye njalo amajekiseni ayizigidi ezinhlanu 5 million azafika elizweni kusiyaphela inyanga ezayo. Isingabona lokhu kuphathisa yini luphela udubo lokusilela kwamajekiseni lawa ngitsho labantu labo besiza phambili ngobunengi bezehlatshwa.
Sikhuluma nje umuthi lo usufike ezigabeni zonke zeZimbabwe kuma provinces zonke abantu sebesenelisa ukuthi bahlatshwe sikhuluma nje kobulawayo indawo ezingu-38 amathuma amathathu lesificamunwembili sezivuliwe ukuthi abantu bayehlatshwa khona ungakhangela futhi kibonkayi wange lamanye nje ama-district elizwe leZimbabwe abantu sebesenelisa ukuthi bayehlaba ngokunjalo-ke kusho ukuthi abantu abaningi sebesukuma sebekwazi ukuthi kuqakatheke ngani ukuthi bayehlaba la izolo ngengakhangela abanye besema-south ngale bephaka amasibili ngobuningi beveza ukuthi bona sebezimisele ukuthi bayehlaba khona kwana sokuzenza ukuthi-ke umuthi njengoba ungena ungenelanga kuzafika isikhathi sokuthi abanye bazahamba bayoswela kusamelelwe ukuthi omunye ufike kodwa-ke khona kwana kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebelalo ulwazi lokuqakatheka kokuthi bayehlaba siyakukhuthaza ukuthi basukumele phezulu basebenze zonke lezi ndawo ezithe zavula ukubana bayehlaba ngoba ubhubhane lukhona lubhahile luyamemetheka njalo nxa uhulumende lokho eqhubekele letha le imithi abantu kabayithathele phezulu ukuze basile.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ikhansili yakoBulawayo ithi yenza konke ekwenelisayo ukwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 okugoqela ukufafaza izindlu zalapho okuyabe kubhubhe khona umuntu ngomuthi obulala igciwane leCoronavirus. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulikhansili njalo engukhansila ka-Ward 10 eNtumbane unkosikazi Sinikiwe Mutanda uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunengi.
I-COVID isibhahile and abantu bayafa kuqala besisa uyazi usakuzwela nje kwezinye indawo but khathesi kuhamba abantu esiyabe sibazi and nginanzelela ukuthi abantu abaningi abangani bayabhubha ngabantu abadala ngingazi ukuthi imbangela yangikhona yikuyini but abantu abadala bayabhubha and I've witnessed ama-cases ngingathi phose angu-4 maybe just few meters away from me if in the first lala engihlala khona endlini and as a council as a department what we are doing now ukuthi umuntu engaveli kuthiwe ubulewe ufe nge-COVID especially the palace if bengalayeza ngesikhathi esi-right with the council department the health department bayagijima beyenze infumigation evile endlini nxa kuyikuthi ngumuntu okade esendlini or even esibhedlela but ebelesikhathi esifitshane ekade esendlini bahamba beyenze infumigation sikhangelele ukuthi i-response team igijime masinyane kungabi lesikhathi eside but you are facing challenges councillors uzathola ukuthi abantu bayafuna ukuhamba ezimfeni so sigqugquzela nje abantu ukuthi sike nini sime nini sibili kuyenza ama-gatherings amaningi athis siyazi sibilithi sihlanzisasatshayisana sibili lo bunzima obukhulu ukuthi abantu vele isintu sethu sithi abantu siyakhalelana but nxa ungasamba ngiyakhalela umuntu especially us as leaders kuyabe sokungani usukhethile ukuthi ubani kumbe usuyangeka ukuthi ubani.
Phambilini kwalingxoxo uthe ikhansili iyakhathazeka njalo ngokuphathelane lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ungasichasisela ngalolu daba?
I'm a little bit worried ngendaba yama gender-based violence because most of the time omama ba withdraw my cases I'll say in my word, for like this past month, I think we will be drawing about 7 cases as a gender-based violence, and it will be a man, a child, or Sazana, and the Tulu Guti, Use Hambo Sesia will withdraw. The other case I was asking Mamu Guti, why you will withdraw when you move a Lumbo Piselin, what he, Lumbo Pisa, because I'm a police aide, I found a police report. So I was asking her, I asked her, Wuti, Naba ma police, Babenga Funuguti utate a police report for you to be treated in hospital. Wanga sos wanili say, yen Wutu e tata e nza e police report. So what I feeling as was in hand. So we are facing ama challenges, ama kulu kakhulu, ama nenga kulu, ni gender based violence.
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ngukansila kawatheni kobulawayo. Ungumgcinisihlalo njalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukansili yaleli dolopho. Umpati ntambo weze mali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe midterm fiscal policy review namuhla. Inengi likhangelele ukuzwa ukuthi kukhona na okutsha okuzalethwa nguhulumende ukuze kulungisiswe ubunzima bempilo obubangelwa yokudula kwezinto lanxa nje uhulumende esithi umnotho usuzinzile. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane sezixwayise uhulumende ukuthi aqaphele abanye babantu abasanda kuxotsha kweLebhilitane ngoba bengaba begula umkhuhlane wengqondo. Lokhu zikutsho ngoba abanye babantu laba bona abafike eHarare ngeviki yedluleyo baxotshwa ngemva kokudala amacala esabekayo angeke adalwa ngumuntu opheleleyo. Omunye ubikwa wabulala umkakhe wamhlinza wadla isibindi sakhe kwathi omunye wadlwengula usana waselubulala ngesihluku. Veloba enkundleni zokuxhumana abanye bathe kubalulekile ukuthi uhulumende weZimbabwe aqale abahlole ingqondo abantu laba ngoba bengangena emphakathini balakho ukudala amacala afanayo kumbe edlula lawo abawaxotshelwa kweLebhilitane. Kodwa inengi lisola ukuxotshwa kwabo ngoba abanye basebele minyaka eminengi beseBhilitane lapho abatshiswe khona izimuli. Omunye osole ukuxotshwa kwabantu laba ngumnumzana Sipho Sami Machokomole Balule oxoxelo Chris Gande weStudio 7 eseLondon.
IBritain ivele yona ilomthetho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe nxa ziwonile zayenza amacala anzima kumele zibiselwe lapho ezivelela khona. Loba kunjalo ngokubona kwami njalo nangokuzwa abanye abazingcwethi ngezomthetho ezamalungelo abantu, uhulumende weBritain usuke wase bamba lolu daba ngodlakela olukhulu kakhulu lokungazweli abantu ngoba phela nxa usugwetshiwe kuleli lizwe wangena lasejele kuleli lizwe, nxa usubiselwa futhi elizweni lakho ovelela khona utshiya imuli yakho yonke nempilo kade suyiphila lapho, sokuyikugwetshwa kabili futhi. Yikho ngokubona kwami lokho mbona ngazathi asiyo into emakhayo umuntu obetholakale ukuthi uphazamisile ngokomthetho, njalo kusetshenzwa ngendlela yokuthi ama amazwe anjenge Britain athi siyalixotsha lina elizigelekeqe kuyelanini kini ngoba asifuni abantu abanjengani elizweni lethu. Yebo bebelungelo ngoba ilizwe la kodwa ke ngibona ngathi into yakhona iyenziwe ngendlela engathi lokuncindezela lokuhlukumeza.
Manje wena ngokubona kwakho kumele kwenziweni kumiswe na ukuxotshwa kwabantu lokho kumbe kube lendlela yokukwenza.
Kumele kumiswe ukuxotshwa kwabantu kwele Britain bekiselwa eZimbabwe ngoba umthetho weBritain loba ukhona ucacile kodwa ke eZimbabwe lalo livumelane nele Britain ukuthi abantu laba bebiselwe. Njalo ngokuzwa kwethu lo ongummeli weZimbabwe kuleli ele Britain nguye osayinayo obhalayo ezinye izincwadi ezithize ukuthi laba bantu banikezwe amaphepha ukuthi bebuyele eZimbabwe ngoba abanye bakhona baselawo amaphepha okubuyela eZimbabwe. Lapho ke sesizizwa ukukhonona kwabantu abaningi besithi hatshi ezombangazwe ke weZimbabwe sezingenela khonapho sokulabanye ababiselwayo labanye abangabiselwayo ngoba ummeli weZimbabwe thiwa amanye amabizo kazange wasayine ukuthi abantu laba babuyele eZimbabwe ngenxa yokuthi sokulezo mbangazwe lezo nketapacha. Angikwazi ukuthi liqiniso okungakanani kodwa ke amahungahunga lawo akhanya engamahungahunga abalwa ngabantu abaningi. Izizalwane zeZimbabwe lezi ezibiselwayo eZimbabwe ezinye zakhona aziyenzanga amacala amakhulu, abanye ngabantu abanelamaphepha okuhlala lapha, labanye abayenza amacala amancane kakhulu anjengamacala okudriver ongela insurance lezinto ezifana nalazeneso. Uhulumende weBritain uthole ithuba waswathatha ithuba lokuthi axothe abantu ngoba usesebenzisa umthetho weimmigration ukuthi behle behlangane bagoqele abantu laba abayizizalwane zamanye amazwe bebaxotshe.
Umnumzana Sipho Sami Machokomole Palule isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi kulabesilisa abazithweleyo abedlula ikhulu asebebanjwe ngomkhuhlane weCOVID-19 enyakato yamaNdebeleni. Umsakazo weZBC uthi ugatsha lweMedicines Control Authority of Zimbabwe soluvumile ukuthi ijekiseni yeCOVID-19 elungiswe inkampani yeMelika iJohnson and Johnson isetshenziswe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi unina kaVangelis Haritatos ongumsekeli kampati ntambo obona ngezokulima ubulawe yiCOVID-19 izolo. Uyise laye ubhubhe ngomkhuhlane munye kumaviki asanda kwedlula. Sogu isikhathi sembiko yino.
Elibona nabantu bakamchakwazi linjani livuka kanjani? Hayi siyachaba ngenews elizinika sona le news esiqinileyo sibini news esiqotho. Akukhulana lokho sikunikwa iZBC, iZBC akulanto esinika yona lapha. Yey. Ah, andelingabona ukuthi abantu bayafaka tesi babulawa yiCovid. Ngiyabona ukuthi abantu bayabulawa izindlu lapha eTowni. Ngiyabona la ngokukhokhora windi. Hayi hayi, awuhulumende lo mani, umhulumende ongenziyo lo mani. Hayi hayi, bakithi. Hayi sahola lo mhlabeni lapha. Izindlu ziyabulawa abantu, imali amapentsheni yakala mali, pentsheni iyizaholiswa 10,000 kambe 10,000 izakwenzani? Isikhathe sinje simbi, isikhathe singalunganga lesi amateacher layani kwizinto ancitshwa izimali zawo bengazama ukuthi wenzi. Kathe sibenze omnye umthetho ukuthi bebopha amadokotela laba lamanesi lapha. Yey, hayi lizwele lisahola lapha emhlabeni lapha. Ke inkosi ngani yangena elibusise into ezimika vila lapha. Yey. Oh.
Lela basakazi lonke nje silikhalela ngomsakazi wethu ade simthanda uSandra futhi kalale ngokuthula. Khalela bonke abasakazi abasishiyayo sokani lani ningazivikela khona ngapho. Ngibuya lonke nje bonke oGift Dube bonke nje zengezwa lo mama uBrenda Moyo ngayimthanda besaro Ezra Chisa la besasakaza ezimu eMontrose lapha kwakumnandi. Hayi khathesi so siyabingelela siliqhubekane ukusitshela indaba ezimnandi. Mina kade ngasilala istudio singena, ngiyasithanda. Umsakazi wami ngiwuthanda kakhulu. Sithi be safe, ligcinakale kucorona. Labayali ukuhlatshwa, hayi indaba zabo, basakhona abangafuniyo phela. Special olutsha lolu, nabanye abadala, hayi abafuni. So lizigcine bazali bami bonke, siyalithanda kakhulu basakazi benu.
Njani basakazi bakaStudio 7 indawo zonke zelizwe elikhona eAmerica, silibongela umsebenzi wenu. Thina ngapha silo hlupho lokuthi abantu bayakhala lapha badumana. Uhulumende bayamuzwa, uyakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe, kodwa imithi iyaselela. Abantu sebelothando lokuthi bahlatshwe, sebethi ngapha esenjoza bobhidi ngapha, hayi abantu baba baningi bavela kwindawo zonke kuhlatshwa ngapha nangapha. So bathanda ukuthi ngabe uhulumende uyangezelele umuthi kuhlatshwe ngesikolo ngesikolo. Bangahambeli ukuyahlatshwa ngoba kuyenza futhi wangene engozini yokuthelelana umkhuhlane. Besicela sokuthi uhulumende akunanzelele khona ukuthi abantu sebelothando, kodwa ke imithi iyashota ezigaveni ngoba abantu bahamba baphenduke. Akusela muntu ongamkhuthaza kathi abantu sebebona ukuthi kuyaphiwa. So siyacela sokuthi unanzelele khonokho. Ngijike ngikhona ngale characters konke waso channel intunjana sa channel lawo magene lilime liqinise madoda kuyavutha la usitshela ungwenye. Ngijike abanye ngkhulu sasi Benjamin ayithi livuka njani madoda khona ngapho libambe liqinise COVID-19 nesenti anonwamuna lo. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela nami kustudio 7. Ngijabula kakhulu ukubana ngingene lamhlanje kustudio 7. Mina nginesicelo wakithi. Isicelo leso ayisiso sami. Isicelo lesi ngesaba izakhamuzi zendawo. Abantu basentshonalanga ngapha okuze ebhoda bacela ukubana izaphu ma kuqala nje ukuthi bayavunyela ukuyenza umhlangano beke bebafikele nabo bayayidinga izaphu. Bayayidinga abantu izaphu, balokhe beyilindile bezwa kuthiwa izaphu isikhona, bayayidinga izaphu. Sicela nje abantu bezaphu beke behambele kusiya khona le kuze kuyofika emabhongane ngoba iyadingeka. Ubaba kazange alalele phathi, kwalala yena nomphefumulo kodwa iphathi yaphila. Sayidinga kakhulu. Igama lami nguNtombembe.
Studio 7 wasakazi. Umkhuhlane ukhanya uyaqansa lapho ekhaya lapho, kodwa uqansa nje uhulumende ukhangele lapho ukusuka khona lo mkhuhlane. Abantu kade behlula yini khona ngapho ekhaya ukuthi abantu bamqonde bancama uGavena. Sicela ukhansila ababubulawayo beHarare bamadorobho wonke babiza uGavena bahlale la phansi ngento kazokhule uthola yedwa evalela ezinye izimoto ukuthi zizame ukuthi zivise i-social distancing ezimotweni lapho, ukuthi akahambise umbiko ukuthi funeka kwenze. Abantu abaningi umkhuhlane bawuthatha kuzuku kubaminyane umalayini baminyane khona ebhasini. Uhulumende kadikhonjeste uzukho.
Salubonani, salubonani, zilomuhle, salubonani. Mina ngikhuluma ngoGibson Mpofu, nguwa 17 ebubi. Bengithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokuhlethela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso kustudio 7. Mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asikhambeni siyehlaba amajekiseni ecorona ngoba icorona yinto ekhona. Ngiyikhuthaza sibili ukuthi hayi sihlabeni ngokuningi. Ma umuthi usakhona kusavuma, hayi asihlabeni ukuze sifikeleke kulo mkhuhlane. Ngiyabonga.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weTanzania uNkosikazi Samia Suluhu uhlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 izolo ekusungulweni kohlelo lwakuqala lokuhlaba abantu bakulelo lizwe lijekiseni. Ngokubika komsakazo weVoice of America, wayengumongameli obhubhe ngombimbitho umnumzana John Magufuli wayengafuni ukuthi abantu bahlatshwe. umsakazo munye uthi kulezi zalwane zakwele Ethiopia ezizinkulungwane ezintathu ezibalekele impi esigabeni seTigray kuliviki zayaphephela kwele Sudan. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha olubona ngezempilakahle olweCenters for Disease Control and Prevention solwethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 wona osusabalala ngamandla kulezinsuku. Lolugatsha luthi abantu asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane abahlala ezigabeni zelizwe ezihlaselwe kakhulu yi-coronavirus sokumele bagqoke amamaski nxa besezindlini kumbe besendaweni ezivalekileyo lapho lomkhuhlane ongathelelwana khona lula. Izigaba ezihlaselwe kakhulu yilomkhuhlane wona ophehlwa ngumkhanka obizwa ngokuthi iDelta variant kulezi nsuku zigoqela iTexas leFlorida. Ngenyanga edluleyo iCDC yathi kwakungasela sidingo sokuthi abantu abahlatshwe amajekiseni womabili bagqoke amamaski emphakathini. Kodwa ithi iguqule ingqondo ngenxa yokukhwela kwababanjwa yilomkhuhlane, iningi labo kuyilabo abalokhe bengakahlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Igciwane leli ele-COVID sesikhathele bantu. Lathi sahlatshwa amajekiseni awokuqala lawana, mina ngahlatshwa i-Johnson and Johnson. So bese ngihamba vele ngingela mask ngoba ngathiwa i-mask angiyithandi, but iyaseva impilo zabantu. Sibona abantu sebesithi kumele ugqoke i-mask indoor le-outdoor. Hayi, amagciwane lawa asebuye rough. Asake sibone into enje in our lifetimes. So kumele sithandaze kuThixo ukuthi asincede. Igciwane leli is contagious or a contingent noma ule jekiseni abakufakileyo, but your life is better saved ma ule vaccine. Ma ungela vaccine sibona abantu ku TV izolo, omunye umfana akadele 24 years ukhitshwe ama lungs wonke ayi 2 ngoba yiwo ababekhuluma besithi vele basoze behlatshwe ivaccine igovernment population control njani bephonga ukugijima ngama conspiracies angalancedo.
Kuyini ongakuxwayisa kulabo abalokhe bengafuni ukuhlatshwa?
So mina ngithi kumuntu wonke ongahlatshwanga at the sound of my voice, ngoba usekhaya eZimbabwe or lapha eAmerika, kumele uyehlatshwa. At least it gives you some sort of protection. Abantu abale vaccine, they are surviving bangahamba esibhedlela or iDelta yangkhona ngababamba, they are just more prepared for the Delta variant than ungela.
Umnumzana Tim Moringai, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Kwezemidlalo, omela iZimbabwe kumdlalo wegolf kumincintiswano yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele Japan, uScott Vincent uzancintisana namuhla. UZulu sekangelele kuVincent kanye lakungoni Magusha, yena ogijima i-100 meters. Abanye abadlali beZimbabwe abathathu ababalisa ababhukutshayo uDonata Katai lo Peter Wessler kanye lo Peter Purcell Gilpin yena obesenza imidlalo ye-rowing sebakha phansi kulimidlalo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 awukuvikela iCOVID-19 evela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza wethula umbiko wakhe obalulekileyo namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.